Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ndayise ukuthi vele sinikezwe i-COVID allowance. Imeyini ngeyokuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128.
Amagqwetha eZimbabwe, I think isikade sisikhiwe lesi sisekunzimeni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kukankosikazi Beatrice Muthethwa, igqwetha lentathelizindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yethula amafilimu amayelana ngombhuqazo weGugurahundi aveza abesifazana bekhuluma ngochuku olwabehlelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo laya kukhulu elilamatshumi phose amathathu 128 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabeManicaland kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye ngowemashonaland central njalo omunye ngowemashonaland west. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo baphose bangene kukhulu 97 njalo bonke bawuthole khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli laya ku-4,990. Inani lasebephephile lona likhuphukela ku-1,927 ngemva kokutholakala kwabangamakhulu edlula amathathu 307 sebesindile izolo. Ukukhwela kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo eZimbabwe kuza ngesikhathi uhulumende esithi usengezelele imali yokuthi izisebenzi zakhe kanye lasebathatha impentsheni bathole imali yokubasiza ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19 phezu kweholo labo njengokuthembisa kwakhe. Ugatsha olubona ngezemali lwethule umbiko izolo ntambama lukhuthaza amabhanga ukuthi ancedisane lohulumende ekutholiseni abantu limali. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neshine Modzitirwa.
Akula into esithokozisayo, akula into esithabelayo ngoba oluningi lwababalisi luhlala emaphandleni lapho okungela network ikhona. Nxa besithi bayanika izisebenzi i-transfer engaso hard cash kuyakhanya ukuthi Minister of Finance, including uhulumende, kabala ndaba lesisebenzi, abala ndaba lababalisi. Ngoba ababalisi abaningi bahlala emakhaya lapho kungela network khona ukuthi imali yakhona even angayithola, abanye bayayithola kathesi kodwa ukuthi bayisebenzise emakhaya kunzima ngoba akula network. So bona bengafuni ukufaka i-effort kathesi sebefuna uku-appear as if ngama-saints, as if ngabantu bafuna ukuthi abaisebenzi siphile kahle. Bakhuluma mhla ka 17 June uthi izisebenzi zikholiswa imali. Semfuna ukufaka i-effort kathesi ngoba luningi lwababalisi lo alutholanga imali. Kade sikhuluma from kudala ukuthi abantu laba abalandaba lezisebenzi. So akula into esiyithabelayo, akula into esiyithokozisayo.
Kahle kahle okwakuyinkinga kuvele kuyini? Bakhona yini abake bayamukela le imali? njalo liyavumelana lohulumende yini ukuthi amabhanga yiwo ayebangela ukuthi izisebenzi zikahulumende zingenelisi ukuthola iholo lazo elazithenjiswayo.
Abalutshwane yibo sebekwanisa sebetholile imali yona le, kodwa iproblem kayiso iproblem yama-banks. Iproblem ngika-minister of finance, ngoba nguye ulamandla ekukontrola i-banking sector or i-financial sector elizweni. So engafuni ukubuya ngakhathesi sekufuna uku-appear as if is a saint, ngoba thina njengama-unions kade sikhuluma kudala ukuthi izisebenzi kumele zinikezwe imali le in hard cash, ngoba aluningi lwamabalisi luhlala emakhaya lapho khona ukuthi vele akula network. So yena angafuna ukuappear as if ama-banks yiwo ale problem, yena uhulumende nguye ole problem through Minister of Finance uMthuli Ncube.
Kuyikuthi imali le iyatholakala ngempela liyabe lisuthisekile yini njengababalisi, kumbe lilokhu ligcizelela ukuthi lifuna iholo eliphezulu ngemali engamadola emelisha?
Kahle kahle thina imeni emu yethu njengababalisi, njengelihlanganiso, njengesisebenzi kahulumende, kayise ukuthi vele sinikezwe i-COVID allowance. Imeni yethu ngeyokuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo, not lokhu kwama-COVID allowance. Yes, i-COVID siyayifuna allowance yona leyi, kodwa thina ifight yethu ngeyokuthi uhulumende asiholise ama-salaries ethu in US dollar.
Umnumzana Neshini Muzitirwa ngowenhlanganiso emela ababalisi, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, ithi izamangalela amapholisa ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli izindaba evalelwe esitokisini uHopewell Chingono. Lokho kulandela ukutheleka kwamapholisa izolo phansi kwehofisi kankosazana Beatrice Mthethwa, omunye wamagqwetha kaChingono ehlabela njalo ebanga umsindo obikwa ubujonge ukumethusela. Emthethwa ndaba lakho, umthethwa uthwaliswe nzima ngumtshutshisi esithi akumelanga amele uChingono ngoba esithi uveze obekusenzakala emthethwa ndaba ekhasini lakhe leFacebook. Kodwa umthethwa ukulandule lokhu. Elinye lamagqwetha alwela amalungelo, umnumzana Chris Mike, utshelele umsakazo ukuthi bazakhweza lolu daba namuhla. Kodwa uthe abalathemba lokuthi kuzathathwa manyathelo bani njengoba abasolwa kungamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele linye njalo igqwetha, umnumzana Dinashe Runganga, yena othi amagqwetha athwele nzima kulezi nsuku.
Into engayikhulumayo ukuthi amagqwetha eZimbabwe, I think isikhathi esisikhiwo lesi sisekunzimeni, ngoba surely i-constitution is very clear ukuthi ma uligqwetha uyawumela ama-clients. So ma kufanele ukuthi inhliziyo yakho ekhululekile ungesabi lutho, but into eyenzakala kathesi this current government to be honest iyayuthisela abantu. Ayifuni ukuthi amagqwetha sisebenze kuhle, ayifuni ukuthi thina sisebenze sikhululekile. So surely ufana ukuthi amagqwetha wonke especially abamele ama-human rights sibambane sisebenze le nto eyi-one, sibambane sonke sibili, ngoba surely ukwenzakala for example ku-Beatrice Mthethwa lokuthi abantu labayeselisaba ukuthi lisebenze kuhle, selisaba ukuthi lina selifaniswa la ma-clients, vele into leyo ayikho right, vele into leyo vele i-wrong. It backdates isikhathi lesiya sikamgabe uMnangagwa engakangeni, ukuthi even abantu those who are aligned to Mnangagwa anto bayesebethwaliswa nzima abomathematandala. But what is surprising ukuthi even kathesi they have forgotten bamelelwa lalaba abo-Beatrice Mthethwa ngayo bamelelwa la ma-lawyers for human rights behlunguluzwa lo mgabe, but kathesi they are now in power, but they are now doing the same to opposition activists. So avele sekunzimeni kakufanele sihlale phansi sibili njengamagqwetha sisebenze kuhle sibone ukuthi the best possible way forward ukuthi singaraswe masimela ama clients especially lawa abantu they are aligned to the opposition political party.
Manje singathini nxa sisikhangele amanye amagqwetha amela labo abangabe bandla elibusayo ubona babambene yini lani lina amanye amagqwetha elimela abanye abantu nje mahlayana
ngamafitshane ngathi laba abasebenza on behalf of or representing the ruling party they have no problem labana basabi lutho ngoba ithina sihlunguluzwa lama state agents so bona abasabi lutho so masikhuluma sithi ama human rights in Zimbabwe abantu that are being abused especially by state agents bona abakuboni ngoba iside labo lirayi so ukuthi ngathi sibambane labo bona kiwo avala problem izinto zabo ziyabakhambela kuhle mabe representela even those who are aligned to the ruling party they have no problem whatsoever but tina manje abamelayo abadlunguluzwayo yinto ekufanele thina sibambane ukuthi mase siyenza sesenza into eyi-one ngoba lapha sokufuneka amadoda sibili even obhiyathi simthetho lawo ndilabona sibili ukuthi indlela abasebenza ngayo sokufuneka ukuthi umuntu asebenze ngenhliziyo yonke they are risking their lives and trouble so tina kufanele ukuthi sibambane ama human rights activists labantu babambene lati ama lawyers ama human rights fanele sibambane sonke ngoba labana be ruling party labana bala problem they are not on our side but they are seeing things differently
umnumzana Tinashe Runganga ligqwetha ubexoxa lo Chris Gande we studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eHabakuk Trust yethule amafilimu amathathu kuliviki amayelana ngombhuqazwe wegugurawundi. Amafilimu la ebekhangela ikakhulu ukunyamalala kwabantu ababethathwa ngamabutho e-50th Brigade besiyagongodwa kanye lobunzima obabuhlangana labesifazana. Abanye ngababedlwengulwa kuthi abanye ngababebulawa bezithwele. Abesifazana abaphume kwamanye amafilimu la bachasise ngobubi obabehlelayo njalo abanye bebesithi kabasoze bafa baxola kumbe ukukhohlwa. Inhlanganiso zamalungelo zithi umbhuqazwe lo wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathabeleland laseMidlands. Umongameli Emerson Mnangagwa lomuyi umnumzana Robert Mugabe ngabanye babantu abetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe kodwa bobabili abakaze baxolise. Sixoxele siphathamandla seHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkumo.
I-documentary yokuqala kade ikhangele kumbe ikhangele ama-missing persons abantu abanyamalalayo ngesikhathi segugurawundi. Esikhathini esiningi singakhuluma ukuthi kwafa abantu abayi-20,000 asikhulumi ngabantu abanyamalalayo. So i-documentary yokuqala ikhuluma ngodaba esingatshelanga ukuthi sikhulume ngalo udaba lwama-missing persons. Kukanti i-documentary yesibili ibheke ikakhulu omama ukuthi umbhuqazwe wona waphatha njani omama ngoba nxa sikhangela omama abaningi bathotshwa batshaywa bahlukuluzwa babanjwa iganyavu omama abaningi sibi kodwa konke lokhu azake sikukhangele kwamanye ama-documentary. So singathi kukhangela igugurawundi ngelinye ilihlo sikhangele izinto ezingazake zikhangelwe endulo. Okwesithathu i-documentary yokugcina ikhuluma ngendaba yama-exhumations kumbe ama-mass graves. So nxa sikhangele ama-documentary ethu wonke akhangele izinto ezithile aphongukhuluma nje ngegugurawundi yonke kodwa ajonge izinto ezithile ezispecific.
Akhona amanye ama-documentaries aseke enziwa mayelana ngeGugurahundi. Kungani lina likubone kufanele ukuthi lani lenze awenu?
Lokho kumqoka kumbe uqakathekile ngoba abaningi abayibona iground esingathi ngama primary witnesses sebesifa abanye sebafa. So kuqakathekile ukuba nesibile evidence. Thina i-evidence leyi sigcina ngama documentary la. Ama documentary la ayebufakazi. Lanxa abasila kuground abanye sebejonile kodwa sizahlala sikwazi ukubana kwahamba njani, ukubana umama baphathe kanjani, ukubana abanyamalala abanyamalala njani, umuma ngkhona wawunjani. So sijonge khona lokho ngoba sifuna ukuthi uqadlele kwakhathi si evidence collection ukuze uma sokhulunywa iqiniso kube le ndlela yokukhangela lokho kwakhulunywa ngabantu esingathi ngama victims, ngoba angeke kwaba lokhu kwahlulela kuhlombe ijustice uma iqiniso lingaziwa. So injongo yethu leyi sijonge njalo ukubana umhlaba wonke ubekwazi ukubana kwenzakalani emathebeleleni lase-Midlands.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ngumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust, sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi kulenhlanganiso ezilithumi lanye ezezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa, umanyano weSADC owe-United Nations kanye lowe-African Union zikala ngokuhlukuluzwa kwentatelizindaba eZimbabwe. Inkundla yesayithi yona ithi abezempilakahle bakhala ngokuthi ukulandela umkhondo we-COVID-19 kuba nzima kakhulu elizweni nxa umuntu esebonakala ukuthi udliwe yilomkhuhlane evele esefile. So kuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela basakazi, ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Siyayizwa mpela indaba ye-South Africa ANC yokuthumela iqula eZimbabwe ukuthi liyedingisisa ukwenzakalani. Mina ngithi ngempela uma kuyikuthi i-South Africa SADC ne-AU bazimise ukuthi balimisa udalo eZimbabwe, abakhiphe iqula eliqinileyo. ANC ingakhipha noma 3, i-FF ikhiphe nayo 3, i-DA ikhiphe 3, kuthi lamanye amabandla amancane akhiphe 1-1. NeZimbabwe kwenzeka into efanayo. Ngibonani indlela ongalungiswa ngayo, ngoba iqiniso lisoze livele elongi ANC neZANU-PF bebambisene. Akulanto ezalunga ngoba ababoni ukuthi iZANU-PF iyehlukumeza abantu. Bona uthatha ngenye indlela ukuthi kulamabandla asenziswa ngamazwi aphetsheya, kanti ayikho leyo nto. iZANU-PF iyalazi icala, iyazi yesabani. Abakhiphe nje amaqula aqinileyo amabandla wonke, ama-government amazwe lawo nama-opposition amazwe lawo, kuye kukhulunywa kulungiswe. Kumbe kuzwe kwelinye ilizwe, kuzwe e-South Africa, kumbe kuye eZambia, kumbe kuTswana, ngoba iMozambique nayo inenkinga zayo ne-DRC. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basazi ba Studio 7. Ndinjani ke lonke? Ngiyajabula ngale baphilayo, philani ngomusa kaNkulunkulu. Ngithanda amazwi xa libala izindaba, lize lingikhumbuze kudala ngesikhathi samabhunu. Inqaza zifundwa ngawoSam Sibanda. Libeka isintu njengesintu, isindebele njengesindebele. Hayi, nembali liyazifunda abafana bakithi. Qhubani ngomsenzwe. Now, namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalokhu lamuhla. Ngiqonisa indaba leyo kubomama. Omama bonke abayindi abalamakhosi abo labomama abangabafelokazi. Ngithi kibo, kanti bomama seliphila njani into seliyiphilele kathesi? Lingaze likhombe indoda noma indoda yomnikazi. Leyo ndoda iyachithelwa umuzi wayo. Kambe aliboni into lizwisa omunye abanye omama obuhlungu. Kambe nxa loo ndoda engafa kulo muzi kamfelokazi, isidumbu sakho khona baba ubona ngathi singaqincwazwa kulowo muzi kumbe sizabiselwa ekhaya lakho asithi ikhaya lakho selichithekile sokulunquwa kuhambe wawuboni kuzoba yihlekisa hawu bakithi lawe mama kuhambe ubona ngazathi abanxabu labantwana abakhulileyo bengavuma yini ukuthi lowo baba engcwatshwe duzane lo mkakho ingcwele kamkakho yini la endulo kwakukhoyo kodwa-ke hhayi lokho sinikwenza kathesi sokunyanyisa ukuyangisa ukuthi uthole umuntu uyachitha umuzi wakhe libabamba njani ubaba nabo libaphambanisa amakhanda kuthi ubaba ephambana ikhanda ezethiye umuzi wakhe sibili eprifet kona ehambe ehlala lawe kona mama indawo le engikhuluma ngayo ayisuke emakhaya kuphela lakobulawayo isikhoni sivamile ukuthi uthole umuntu uhlala enketha usekhonjiwe ephumula sethindle enketha sesiyephumula kuyayangisa lokhu selikwenza hhayi lokhu singathi tru ngamanyala mani lakunkulunkulu lakukhokho bethu lakubamangala nxa bebhekile khona sebevuka inyamazana hhayi ngizambathwa ngobani nabo baba ingubo ozalimbathela ingubo nxa wona siyusufile wafela emzini enye indoda indoda siyazilalela la usufuna nxa ungavuka ufile nowathi sikule corona ufe kulowo muzi mani angithi hhayi lokhu amaminzi ami semaningi nyabonga nyabonga
zomuhle studio 7 yalizwa kodwa ke into emalisayo angazi ukuthi indaba limthanda kangaka uMavaza enekhuluma into engazwakaliyo engacaciyo engela ukuthi ibe lesisindo uphilisa njalo nje kungakhanyi ukuthi kwenzakalani kuvikele iphelileyo ukhulume ngo-Ian Khama wakumchothoza ukuthi umuntu oyisumbelume kodwa leya indoda yasebenza ibusa kulani lizwe kamnandi kakuhle ngayisumbelume yena lo mfazi wenzeni kwenzayo hhayi sicela ukuthi limshika thana lomuntu lo abele ukufaka ku-studio 7 ebekho esiphambanisa amakhanda singaboni ukuthi senzani bekake ukuthi wenzakalani makade lokhu ekhuluma izolo esenza kanje akuzwakali okuyinto kwakhona sicela isifake abantu abangcono abasinika imibono ngokukhuluma okungcono yabonga uNdlovu sanesitele
sanibonani sanibonani basakazi be-studio 7 hhayi ngajabula nama ngingazizwa ngizwakala kuleyo ndawo mina nje bengilesikhalo sayo izana ukuthi khona waye kanti vele amazwe se-Afrika esaba kangaki izana iphetheni kanti okusabekayo hhayi bo safa nje ngiphathe i-1 senze into eziphuma endleleni abantu bashaywa kungabonakala ukuthi bashayelwane kodwa ubufakazi bukhona uthole kuthiwa kona ye akubonakali nesi uhamba njani njani angazi ukuthi bamesaba bayesabani vele kumbe bayayithanda noma bayesabota ungathanda umuntu esezinto ezimbi hayi khona siyahlupheka bo siyahlupheka njengephathe i-1 kanti kwenzenjani awu alike likhulume kuzwakale phela lani be-studio 7 kuzwakale phela kuyafika khona ngalo kuzwakale ukuthi khona sesihlupheke kakhulu ngalaba abantu hayi bo sikhathele thina sayifuni iphathi phela iphume ayisuke ngoba ibonakali le nto eyenzayo 40 years for nothing ayikho into eyenzayo from ngo-1980 akukho nto kunadevelopment eyabakhona still lokho kubulawa abantu kucatshiswa abantu kuboshwa abantu hhayi sikhathele bo sikhathele hhayi
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwele Ivory Coast izolo ngesikhathi sokutshengisela kwabantu besithi kabafuni ukuthi umongameli Alassane Ouattara ancintise njalo kwesithathu edinga ukuqhubeka ekulesi sikhundla. Ele Ethiopia lona lithi selibophe abantu abedlula inkulungwane eziyisishiyagalolunye ngemva kokutshengisela okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo kulandela ukubulawa komunye umhlabeleli. Ukutshengisela lokhu kwabangela ukufa kwabantu abaphose babe ngamakhulu amabili. Size qhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usetshayele ihlombe le-Israeli lele-United Arab Emirates ngokulobelana isivumelwano sokwakha ubungane kanye lokuqeda iminyaka yokungezwani. UTrump ubikwa edlale indima enkulu ngokuletha amazwe landawonye okuyinto elakho ukumfaka esimeni esihle lozulu we-Israyeli ohlala eMelika kuyiwa nje kukhetho. Ubungane osobudalwe ngamazwe labo uqinisa umkhankaso weMelika ojonge ukuvimba ukudlondlobala kwele Iran libe ngumaqhuzu wesabelo se-Middle East. Ele United Arab Emirates libangela kuqala emhlubulweni we-Arab States of the Persian Gulf ukunanza ele Israel njengelizwe. Ele Palestine lona lisole ele United Arab Emirates lisithi ngokwakha ubungane le-Israel litshengise ukungazihluphi ngozulu we-Palestine yena elithi uhlukuluzwa i-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Kelvin Manduna oqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika.
Ukuhlangana kwamazwe lawa angiboni ukuthi kuyatshintsha izinto eziningi ngoba i-Iran silesikhathi ibangana leMelika, ibangana le-Israel. It's decades now and bayebake kuma-sanctions. So akulokuningi ukuzatshintsha, ukuphongu-formalize nje i-alliance and adding ama-partners amatsha njenge-UAE. So kulesikhathi laba abazibiza ama-Sunni Muslim abahambisana le-Saudi Arabia labanye nalaba njengo-UAE bebangana lamashiya awase-Iran, lase-Iraq, lase-Lebanon, le-Syria. So angiboni okuningi okutshintshayo, bazabe lokhu bengezelela ukuzondana. And it's unfortunate ukuthi ama-alliance angikhona bayawayenza against each other as opposed to ama-alliance ukuthi sizayenza ama-alliance sihlale phansi sizame uku-resolve ama-conflicts ethu.
Ubona isivumelwano lesi sijabulisa inzalo ye-Israel le-United Arab Emirates ehlala eMelika yini okokuthi sizabona ivotela umongameli Trump ngobunengi kukhetho oluzayo?
Well, angiboni ukuthi uzathola amavoti amaningi amatsha over this story angikhoni ngoba certainly ama-voters from the Middle East lapha eMelika amalutshwane and ama-voters ase-Israel who are Jews ngathi they are split. Abanye they are conservative, abanye they are Democrats. So abaza vote along those ideological lines. So angiboni ukuthi i-arrangement leyi izatshintsha kakhulu ama-numbers ngo-November nxa sebenza ama-elections. Okade ngathi kuzatshintsha something if they had done it as if they had signed mhlambe i-agreement of some kind of accord njengu-Obama ngesikhathi sakhe basayina i-nuclear deal le-Iran. That arrangement ngathi it was more seismic than lokho abakwenze khona kathesi, akutshintshi lutho as far as I'm concerned on the ground.
Umnumzana Kelvin Manduna uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intathelizindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yona yethule amafilimu amathathu amayelana ngombhuqazwe wegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.